Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-11 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Sengezo Chabangu ulandula imbiko ethi nguye olobe incwadi yokuthi umnumzana Nelson Chamisa usexotshwe ukuba ngumongameli webandla le-CCC.
Le ncwadi le hayi ayiphumi ku-ofisi lika interim secretary general. Akuyena oyilobileyo le ofisi lakhe alazi lutho ngale ncwadi.
Lona ibandla le-CCC lithi kuyamangalisa ukuthi usomlomo wedalela ephalamende umnumzana Jacob Mudenda engavumela umnumzana Sengezo Chabangu ukuthi axotshise amalunga alo.
Baphiwe incwadi evela uSengezo yena engasiyo siphathamandla sebandla njalo engasiyo muntu omela ibandla ngitsho ngaphi.
Izakhamizi zedolobho lakoBulawayo zikhuthaza ibandla le-CCC ukuthi lilungisise udaba lwengatsha zebandla ama-structures ukwenqabela isehlakalo esifana lesikamnumzana Sengezo Chabangu.
Kutsho ukuthi phela nxa kuyibandla elinjalo lama-citizens lingela-structure engaka-constitution, kusasa lobamba namhla ngoChabangu kusasa kungavuka omunye futhi athi mina sengu-president, kusasa kuvuka omunye futhi athi mina sengu-organizer. Ngezinye indlela kule ngozi yokuthi ibandla leli livumele esingathi nayimkenke.
Amabutho ele-Israel abuthana emngceleni welizwe le-Palestine kulungiselelwa ukungena kulelo lizwe ukuyahlasela amabutho e-Hamas. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umnumzana Sengezo Chabangu izolo ulandule ukuthi nguye olobe incwadi yokuthi umnumzana Nelson Chamisa usexotshwe ukuba ngumongameli webandla le-CCC. Incwadi le esabalale ebulenjini bokuxhumana ilegama likaChabangu yethesa uChamisa amacala ambalwa agoqela ukuchaphaza imali eyabuthaniswa ngabalandeli bebandla ijonge ukumthengela imoda evimba inhlamvu zombhobho engamadola adlula inkulungwane ezilikhulu $120,000, i-$300,000 eyangeyokuphathisa umnumzana Job Sikhala, lezigidi eziyisikhombisa $6 million ezokuphathisa abavotisayo ama-election agents ebikwa yachaphazwa nguChamisa. Lincwadi ithi uChamisa unguntando kayiphikiswa njalo upha izikhundla izihlobo labangani bakhe, ngalokhu leli bandla selikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube lomnumzana Tendayibiti. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lesikhulumeli sikamnumzana umnumzana Khaliphani Phukeni, yena okhulumela umnumzana Sengezo Chabangu.
Le ncwadi le hayi ayiphumi ku-ofisi lika interim secretary general. Akuyena oyilobileyo le ofisi lakhe alazi lutho ngale ncwadi. Iyaphephetheka nje igcwele kuyo yonke le ndawo. Iku-abuser nje igama lika baba uChabangu, konke le ofisi liyayingcolisa, ngitsho le nhlanganiso kuyayingcolisa, lokho akuhlangene laye at all.
Manje lina ngokubona kwenu libona ngani ingaba ilotshwe ngabantu bezanu PF kumbe abantu abanye abe CCC?
Angazi msakazi, angazi. Manje uyabona masingazama ukuthi silandelele into enje kuyabe kufana ngempela lokuzamuka ukhamanzi ngegabha elivuzayo, singatshonela phela, ngekwazi. Kodwa into engakuthembisa yona ukuthi going forward sizozama ukuthi communicate ephume ofisini lika SG enayo SG kaningi kaningi nje ihambe ngama voice notes noma ama video ukuze sikwazi ukugweba lezi zinto ezifana nalezi, ngokuba akusizi. Angazi ukuthi bacabanga ukuthi bazothola, kodwa kusemqoka lokukhanyayo ukuthi bafuna ukuthi badale ukuxabana okukhulu ngesikhathi lesi sinzima phakathi kuka SG nomongameli wepart esebe tracker lobaba uBithi phakathi honorable Bithi ongahlangene nakho konke lokuningi nje angizange ngayifunda yonke ngoba ngibona ake angidlasela isikhathi lokho kodwa hayi ubaba uSG kwakuchabanga akahlangene nakho konke lokho into zakhe azenza akazenzi sitha uzenza nje kusegcekela into yabantu into ze transparency lezi kumele ebe as transparent as possible abantu babone konke akwenzayo and akenzi into esuke engqondweni yakhe yonke into ayenzayo into efunwa ngabantu njengoba kuyi citizens movement nje into yomphakathi into yabantu yonke into ayenzayo ngeyabantu akalawa amandla and akaziboni nje esisenza ukudedenga kanjalo ukuthi avule kusenethi sexoxa umongameli
selikelezwa yini kumbe ukukhulumisana labanye ikakhulu abaseduze lomnumzana Chamisa njalo ngasitshela ukuthi bathini
uzokhumbula ukuthi uthe khuluma kokujina bekhona apho ku Senesi station emsakazi uSG ubaba uChabanga sitsho ukuthi akhona ama emi service ubaba umongameli akade sebathumele kuye manje mina ngicabanga ukuthi kwabhave ipay grade yami ke ukuthi ngikwazi ukukhuluma kabanzi engakulelo daba ngizolutshiya lapha lutshiya khona yena ubaba uChabanga inkulumo phakathi kamongameli lo nobhala jikelele ngama officials aphakeme kakhulu lawo so angikwazi ukuvela itazulwe yini ma ngabe kumele ikhulunywe ukuthi yena uzoyikhuluma uSG noma umongameli kodwa konke anaye kuthi lo ukuthi bakhona sebethunyelwe wakhuluma ukuthi abanye ngeke aze bakhulume kodwa wakhuluma ibala likababa uJames Thimba kathiwa nguye sewo omunye wabantu abathunyelweyo kuqakathekile lokho i-engagement vele iyo yodwa into engaya phambili njengoba besenitshile into yabantu umsebenzi wabantu i-public service leyo ekugcineni akumelanga ukuthi kube ngathi abantu benzela isayidi labo or benza into zabo kumele kwenziwe into ezibenefitha uZulu ngoba vele inhlanga isongekazulu
lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sikamnumzana Chabangu siphinde saxoxa lesiphathamandla sebandla lesi-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda
bathiwa incwadi evela kusengezo yena engasiyo siphathamandla sebandla njalo engasiyo muntu omela ibandla ngitsho ngaphi ngumuntu nje esingathi ngesikhiwa yipublic uvele ebantwini hatshi ukuthi ulesikundla ebandleni labantu kufanana lo muntu obhala incwadi esiyakupha uspeaker exotshe ubaba u-Obedi Mpofu ethi kasesiyo imemba yezanu kodwa umbhali wencwadi engumuntu ongasiyo memba yezanu siyakwazi ukuthi ibandla le-CCC lifelani lifele ukuthi yilo lodwa elanqoba izanu kabili ngo-2018 2023 njalo ibandla lalile ukusukumela ubaba uMnangagwa njengopresident wabantu ngenxa yokuthi kawinanga kazange kethwe waphongufakwa izeki lezeki leyo ehluleka ukuhlanganisa amanamba ukuthi batshele abantu ukuthi wawina njani njalo wawinyela ngaphi yikho ke okunye basihlupha nje asiphathisa amagaba avuzayo ngoba salile ukuya vula iphalamenti sisukumela ubaba uMnangagwa esithi yena wakhethwa ngabantu ku-free fair election sakubona ukuthi singaya ephalamenti sizafika sihozane lo muntu omdala abantu bese belimala sathi kungcono sizihlalele konke lokhu akubaphathanga silusizi ukuthi umfoka Chabangu umuntu wesintwini sehlukuluza njalo abantu besindebeleni bona abahlukuluza ligugu ngugukura wondi ije genocide. Nguye sebambe esidukwini ezenza u-Secretary General. Njalo uthi namhla sekhoche ubaba uChamisa esihlalweni sokuba ngu-president sefake ufoka amathonsi uNcube, uProfessor Ncube lobaba uBithi uthi babe ngama-acting president. Engubani esikwini sombila? Engubani ongahamba sefaka uProfessor Ncube emadakeni lobo advocate Bithi emadakeni lapho ingulube ngaso sivelilale khona? Hayi, siyakwazi ingoma ingungu ngabona sikhala sizadabuka. Kuyahlola simkhangele labantu bamkhangele ukuthi izano lefazi simdliseni ezehlangamukele abantu bakwabo ngesihluke singaka bona lokho bekhala ngegukura hundi namhla la esezicodisele umoya okusele okuncinyane. Hayi, sithi papa juba baza kufutha phambili zobohla manyosi. Siyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafastbanda, isiphathamandla sebandla le-CCC. Kusenjalo umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi ingqabangqoza ephakathi kwebandla le-CCC ingabangela ukuthi ezinye izigaba iningi lazo ezikobulawayo zingathuthuki ngoba kungasela bameli njalo lokhetho lokubadinga olwama by elections luthatha isikhathi eside. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqale ngokubuza umnumzana Sibindi ukuthi ibandla le-CCC lingabe lilomthelela yini kule ingqabangqoza.
Kutsho ukuthi phela ngaku ibandla elinjalo lama-citizens lingela structure engaya-constitution. Kusasa libamba namhla ngithabanga kusasa kungavuka omunye futhi athi mina sengu-president, kusasa kuvuka omunye futhi athi mina sengu-organizer. Ngezinye indlela kule ngozi yokuthi ibandla leli livumele esingathi na imkenke engenza ukuthi umuntu ogangileyo kumbe isitha singene ngomkenke. Phela singakhohlisa sokuqala vele kwaba khona futhi ngalemva kusayi-MDC T kwaba lesihlupho olufana naye. So lapho sithe ngxela ibandla hayi libe lokusilela njalo besinanzela ukuthi even nxa ungananzela ama-campaigns abesenzakala elizweni. Besinanzela isikhathi esiningi umongameli yena upresident wezinamiso ubehamba ekhanye nguye yedwa engelabo abanye eceleni. Khonakhona mbona ngabe bekumsinda, kuyasinda khonakwa. So kusenza ukuthi engxenye ezinye izinto ezingana angazinanzeleli. Kukanti nxa lisebenza libaningi kuzenza ukuthi at least nxa ihambahambe labanye abantu abazaye bemqhweba ukuthi hayi sibone ngahle abasokulahleka labasokulahleka. Manje ukhanye begijima laye yedwa wabona kumsindile. Engxezolei nto singamsola kanti laye phose enxa bengakunanzeleli. Kodwa simsole ukuthini laye njengomongameli engxa yokuqakathekile ukuthi phela nxa isebenza abe le-team asebenza lawo ukwenzela ukuthi imxhase. Ngoba ukuze ukhiphe ibandla njengele-ZANU-PF asilobandla elilula. Abantu laba basuka empini bathena indlela ezithiyeneyo, libandla vele ngathi lilocuka isikhathi esiningi, libandla elincindezelayo. So kuyakufuna ngawulanda ibandla elinjalo lawo ule team yakho ezakuncedisa ukuthi libone ukuthi liqoqana njani, libone ukuthi licebisana njani. So lapho engxenye i-CCC la sibona ngathi hayi ibiqhula, yikho sokulala ingozi esiyenzakele.
Ubona kusenzakalani kusiya phambili njengoba sibona ukuthi sebakhweza lolu daba emthethwanda.
Well, okwakhathesi ngibona ngathi kithi njengabahlali, njengezakhamizi, njengabantu abavotayo, okwenzakala ku-CCC kukhanya kumnyama phambili, kumnyama lemuva. Ngezinye indlela akekho oleqiniso lokuthi sisuka lapha kuyiwanga. Ngoba ingqabangqoza lesiyibone ku-CCC kunzima sibe kungamisa ikhanda ukuthi hayi ngibona ngathi kuzaphutha laphana, ngibona ngathi kuzaphutha lapha, asikwazi ukuyaphutha kuwo. Kodwa bekuqakathekile singakutsho kakhulu ukuthi lesi simo-ke esesikhona khathesi ukuthi kuyiwe enkantolo into eqondileyo. Kodwa ke eqinisweni asilaqiniso lokuthi kambe kuzaphutha kuhle yini, ngoba inkantolo ezakithi lapha eZimbabwe lezabantu bahlala bekhala ngazo ukuthi kwesikhathi nxa sezithatha izinqumo zisuka zithatha izinqumo ezingathi izinqumo ezingathi zincindezela amabandla la aphikisayo. So ngokunjalo ke kule ngozi yokuthi singathi thina engxenye inkantolo sithembele kiyo, engxenye kodwa lesinqumo siphume sesithi hayi sibili abaxoshiwe baxoshiwe. Phela singakhohlwa ukuthi vele asento yokuqala laphana ngabe lama-election ukuthi kwadlula enkantolo kula bantu abalapha abakubulawayo ama-members of parliament wasangena. Kodwa ke bagcina bebisele le inkundla ephezulu yenkantolo. Lokhu akube kuwavule amehlo, bahlakaniphe benzo zabo kuhle, babe le-constitution, kube lama-structures babize even the Congress wenzele bathungamele ngoba athe sizwa ukuthi abantu ababusayo lapha esigabeni kuthiwa ngama-cluster leaders lawo ezabantu bekuzekenza vele bakhethwa mbani ngubani obalethayo khanye ngathi ngabantu abanomnethwayo khona kwana kwenza ibandla lisuke libe yibandla engathi libuswa ngabantu abathile esingathi thina ngelabancindezeli besi-dictatorship elokuthi kuba lo muntu okhonyayo yedwa manje ibandla lingabanjalo abanye abantu bayahlehlela emuva bakhetha okusemthethweni kwenzeka ukuthi nxa ezavusa ikhanda omunye ukuthi hhayi ngingakhethwa ku-Congress ngelanga elinye endaweni enje kuyabe kulama minsi abhaliwe yonke into okwakhathi esibili kuba nzima kodwa-ke sithemba ukuthi hhayi njengoba kule ntuthu iza kwehla engxenye sibone futhi ibandla liqhubeka lisiya phambili.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ngesizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi ibandla leZANU-PF selilandule imbiko ethi umhlangano waleli bandla wenziwa kanye ngomnyaka ozakwenziwa ekupheleni kwenyanga ezayo. Uzaxazulula udaba lokuthi umongameli Mnangagwa abuse okwehlandla lesithathu. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umhlali wedolobho leMutare u-Elroy Anesu Machaya uwetheswa icala lokuthuka umongameli Mnangagwa ngoba wathi indubo zakhe zidalwa nguye umongameli Mnangagwa uze wakhululwa estoksini izolo ngemva kokuvalelwa okwenyanga yonke. Okwamanje-ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani? Sithanda ukubonga kakhulu isibindi esenziwe ngama-CCC ePhalamende ngokubhikitsha bacula amaculo. Ya, libonisa isibindi namhlanje ma-CCC. Sesikhathele ukuba lokho abantu belithathela phansi belibhodisa lebelibhodisane. Namhlanje libaqonde ngqo singathi lingayibamba kanjalo. Laye nalo kumbe kuthiwa ubani nalo uchabanga lo. Angazi ukuthi mayethi kunaliphume ePhalamende ufuna ukuthi ama-CCC esale ngalamuntu yini Parliament kumbe yini unabo abantu bakhe. Aliyenze kahle liyibambe kanjalo libhikitshe noma bengaze besibulale besitshaya besibulala besidubula benza yonke into kodwa kusalayo ukuthi iqiniso yilo lelo liyenzileyo namhlanje lingavumeli ukuhamba libhodiswa ngabantu abasetshenziswa yizanu befuna ukuthi lilandele belidonse ngamakhala lilandele bengazositshela libhikitshe libonise isibindi anything basithathela babhoda ngale bathi tshontshela masela. Siyabonga ma-CCC libambe kanjalo.
Balaleli ba Studio 7 babantu linjani? Mina ngingupatisani ngidingana lo baba wami kuthiwa ngumathini waselubhani. Sithina omama wethu ngowangaphesashe e-Under Bite Bridge sizelwe siyi-2 abafana ngupatisani moyo lo Prince moyo abantu abakwamathini. So sasuka le sibancane, umama washona nje sasebancane. So lale ndawo siyazi sicela wonje ongizwayo ongayazi umathini waselubhani inamba yami ile 2+2 7 7 8 2 7 5 2 4 5 5
Studio 7 7 yenzana yazi ukuthi le ndaba kaJabangu leyi ingathi nje wonke umuntu uagainst yona mina enguyalayo kubalaleli be Studio 7 ukuthi why wonke umuntu uagainst uJabangu uJabangu ama supporters wakhe mabili kumbe mathathu singawabona lapha abavumelana nayo le nto le kumanje abantu bayalwe eParliament ngenxa yekhona lokho kwenziwa nguJabangu kutsho khona ukuthi seyidilizile iparty seyiqedile umsebenzi awunikwe iZANU-PF ZANU-PF is sponsoring Jabangu is giving him imali ukuthi enze lezi zinto lezi let us all be careful about indaba kaJabangu and his ZANU-PF it is very disturbing siyabonga
Studio 7 linjani badala bami bahlonishwa bami ngithanda kakhulu njengomhlaba wonke nje jikelele phela khona kumanje inhlelo zethu zonke lesinikeza zona ukukhuluma esifisa konke into nje engibona elizweni lakithi sophongwenziwa nje akusamanga kahle izami sisebenza ubathando ngani kusemahlangeni kwenza kwabengani abantu abangafundanga angikwazi ukuthi ilizwe lizabusa ukuthi abantu baphile ngiyakulelana lizwe lakithi uhulumende wethu sengani umuntu ongacabangiyo vele vele ngacabanga kwena nani ngacabanga ngacabanga umnankagwa ukubusa kuyamehlula kakhulu kuyini usenzakala inyakanyaka yonke yenzakala elizweni enjengayile uqotshwa ama-MP abantu abakhethwa ngabantu aqotshwa kwenza konya utsheza konta uhulumende wethu vele ngalangqondo owakhe ibusela nanku le damu leshangani bathi shangani watu wathi khona selimisiwe uze ubone ukuthi abantu bezimbabwe laba bathi agijima lezana abalangqondo lapo into le yaqwaswa mekume 2012 benikhatshana le namhla simisiwe sokuthi imali ayikho imali yodwa ikhona bayintshontsha bayintshontsha bayisedubayi benza benzokwabo namhlanje sokumisiwe sokuthi lonto athi kuzaqhubushekwa next year yani eqhutshwa next year abasayenzi next year ngikhona engafika kuyazi kuyafika amanye amavoti kuyiqaliswe futhi vele kuhlala kunjalo iminyaka yonke usela umgabe esaphile nenkwazi waye bengayekeli banika abakwazi ukuthi bazahambisela izwe abantu baphile bonke ngokufana elizweni kwesezidoda njengale laba bayanyanyisa kakhulu abantu bezana kuthiwa nguJabangu le dodi ungu-SCC dodi womuntu la wonke labo witness Dube ogawula bonke yahlala bekhuluma la bekhuluma i-nonsense yabo laba vele akuqeda kanye into zabo azenza elizweni ngiyabonga ukukhuluma ngasondabo le
kum thelela siyabonga ke bantu nonke be-Studio 7 ngendlela esihlaziya ngakhona izinto konke kuyayikubonga nawu-ke nanti-ke igama ngiyakhuluma ngithi mina ake sibeni ngama-politicians esi-serious ngelizwe singabi ngama-politicians la ayenza i-comic ngepolitiki kufanele sikhangeleni bantu bakithi ukuthi where are we going kambe sizahlala sisiba iziphukuphuku ezingaboniwe lokuthi kufanele senze lokhu lalokhu kanti vele i-politics yethu yiphi ngake ngakhuluma futhi ngathi bantu asinanzeleleni ukuthi i-politics yethu siyilokhu ukuthi imisebenzi kayisekho abantu sebedinga imisebenzi ngaphi ukuba i-MP lokuba ngu-council akula msebenzi ongawuthola kambe kuyilizwe bani elingala msebenzi ngaphandle kokuthi ube ngu-councilor no-MP uzwe ukuthi umuntu ma usuyi-MP uqhathwe ngabantu laba abahluphekayo wena usabafuni usugijimela ukuyahlala le eHarare usuke uthiya ama-constituency akho ma ulokhu uzeni lo uspeaker of parliament esithi abantu abakhulumi vele thina saba le-MP kithi waze wafa engazange wakhuluma lutho for 2 sessions zonke engithi manje sithi 2 sessions ngikhuluma ngeminyaka eyi-10 yonke 5 which is 10 akulanto wake wayikhuluma noma ngisithi ngiyamkhangela kulokuzeni entweni zabo lezi abakhuluma kuzo zeparliament I got 0 so ke bantu we want serious nge-politics lingadlali ngempilo zabantu thank you
Studio 7 linjani sakaza bahle linjani siyaphila thina hayi inkinga phela ipolitiki yasekhaya yiyo nje ipolitiki engani ayihlambulukile ya sibusa emgulukudu kuphela le umnanko wakho emgulukudu le ya so abasiphathi kahle ngoba manje kusho ukuthi lapha sebefuna ukuthi benzele ukhetho manje sebefuna ukuthi benzele ukhetho manje lapha izanu lapha iplani yayenzileyo sebefuna ukwenzele ukhetho futhi lapha sokusiya lapho vele sokusiya lapho into enti sibusa emgulukudu kuphela le izigebengu lesi sibusa izigebengu lesi
awu salibonani salibonani ku-Studio 7 okhuluma ngoJay Moyo ngajabula li-audio ma ingafundwa ngithathe ukuthi abantu abavoteli iZANU PF sebezwile manje ukuthi uhulumende weZANU PF sesithini ngoba selivote. Kwathiwa kungakavota kwathiwa idamu eliya supply amanzi liyaphela. Manje sebesithi abasaphumelele ukuthi bayangaliqedisa manje. Sebekhuluma ngento za next year mabele mali libe liyabona. Selingenile phakathi selizifake phakathi kwedrama okuthi alisaphuma and lilambisa labanye abantu and libe liyakubona ukuthi next time mase lirojwa futhi kuthiwa bavotani selirojwa ngabo rayisi lihlakaniphi.
Studio 7 linjani baphathi bohlelo. Ya sithi ukubonga umsebenzi lo uphetheyo lekhuluma logagisa Mgcijo Mkhwana. Ya sizilalela indaba zabo ze-CCC oChabangu kusiba leZANU omdenda konke sibalaleli kodwa umdenda lolokhuze naboChabangu lowabethi khona ye uChabangu labalandeli bakhe lokho akusizi lokho babhizi bancedisana leZANU PF izinto abazenzayo ngapha babulala ilizwe babone uChabangu uyakwenza lokho abantu bakhe bahamba ngenyawo phansi abazali bakhe bahamba amazwane ekhanya egcikeni kodwa babhizi ngokweZANU bekhupha abantu ukuthi bebe kulokuthi kathesi kube lokubambana ukuthi kuzanywe ukuthi kukhuphe iZANU abantu abasali leZANU sebesilwa lamabandla aphikisa abazama ukulungisa ilizwe. Hayi mina uChabangu sengihlule lo uChabangu leZANU ubhizi kathesi uyaphiwa ngama-2 cents yikho sebhizi ngakho ukuthi kwakhona bebhizi ukuthi bedilize ibandla. UNkulunkulu bakhangele nangu uMonzori ukwenzile last time la ungaphi lamhlanje uselusa amadada akasazwakali usengwethintana lamadada ekhaya. Hayi sobo zamayo kunyaka sike sike sikuboneni
lawo-ke abe ngamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amabutho ele Israel abuthene emngceleni welizwe le-Palestine kulokulungiselelwa ukungena kulelo lizwe kuyahlasela amabutho eHamas. Impi phakathi kwe-Israel lamabutho akwele Palestine la aweHamas isibulele abantu abafika phose inkulungwane ezimbili kumagcele womabili. Kubikwa kulabantu abedlula ikhulu lengxenye abathunjwa ngamabutho eHamas aze angene kwele Israel ngomgqibelo ahlasela indawo eziningi. Kwaqhamuka impi le esibambe indawo enkulu phakathi kwamazwe omabili. Ukuhlaziya lolu daba uTabo Kancube weStudio 7 uxoxele ocubungule zombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Ya impi yakhona ikhanya ibuhlungu sibili ibuhlungu khona ukukhanya ngathi bekungathi kakukhangelelwanga ukuthi kungaba khona okungaba okungavuthi impi ngalalindlela ikakhulu nqabe laba abahlaziyayo bekhangela nalaba beHamas abalwa bengaseGaza bebengaboni laba be-Israyeli ukuthi kungaba khona okungenzakala okungaba kukhulu kangaka futhi ukuthi nxa isiqhamukile njenje hayi bonakani sesebuhlungu sibili kakhulu inhlangothi zombili.
Siyabona lapho ukuthi iHamas eyiyo ehlaselileyo ingani yona kuhle kuhle ayisisani lohulumende wePalestine njengoba ukuhlasela kweIsrael lokhu sekuphazamisa iPalestine ubona ngani kuza kwenza njani kubudlelwano bePalestine leIsrael obuvele nje ubungani bebunyinginye.
Ye ukungezwani kweHamas lePalestine mina mbona ngathi kwenziwa yibo bona ma-Israel ngoba yibo abehlukanisayo bafaka abanye kancane abanye kancane. Asithi thina nxa sisezimbabwe laphana uthi wena abemathebeleleni north babodwa abemathebeleleni south babodwa kodwa ke wena unguwe obagcinileyo onguwe ongurhulumente wabo. Yikho lapho kulo hlupho khona khonapho. Yikho ke nxa sokuza sekunje kuthi ukuthi ikuza jinge kuphose kufanane ngoba laba abasePalestina nabo bezibuhlungu kathesi nga laba beqaza ngale bedilizelwa imizi yabo ngendlela enjalo.
Libona ngani kungaba lokukhumisana umlotha okungaqedala impi ekusikhathana esiseduze na?
Ngingazi kodwa kwakhathesi kungathi kusesekhathana ngoba nxa bona bengakasibeki bona abe-Israyeli ukuthi liza lokuthi aya laba abeHamas. Angiboni ukuthi kungaba lokukhulumisana okwenzakala eduzane. Kuzamele ukuthi bona babe yiwo abazakuthi hawu khathe sesidilizile, sesibachayile, sesiphindisele ngokuphindisela esikufunayo.
Lokhu kuphindisela kulakho na ukuthi kwenza ukuthi kube lolunye udubo phambili?
Khona nje kusesigabeni esibi kakhulu ukuthi ngoba lapha izizwe ezindili ezilwayo, ama-Israyeli lama-Arab. Kusesigabeni esibi esokuthi kungalumatha i-Arab world yonke ngoba nxa ukhangela.
Hayi, isikhathi sesesidliwe ngumanguye. Silugqiba ke lapho uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngowa 5-7 ntambama.